Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izwi lukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo womhlazi ku-18 Nkwenkwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lamuhla umthethwandaba weConstitutional Court ukhangelelwe ukwahlulela udaba lokuphikisa uhlelo lwe-delimitation olwethulwa ngumkhokheli webandla le-MDCT uMnumzana Douglas Monzora. Ukhetho soludumela emansumpeni kodwa ibandla le-CCC lokhe lingakakhethi abazalimela.
Siqale into entsha, saqala lohlelo olutsha solukhiphile inkokheli. So thina sesifikile lapho esesifike khona. Kwezinye indawo soluphuthile, kwezinye indawo kakalukaphuthi, kodwa sisuthusekile.
Uhulumende weleBotswana uthi akasoze angezelele iholo labasebenza ezindlini abaphiwa imali engaphansi kwamadola eMelika alikhulu ngenyanga.
Omunye akutshela ukuthi ngikhangele umntwana, ngiwatshe, ngigezise, ngipheke, ngikline endlini. Bona okwabo kufika bedinga ukudla.
Ibandla le-CCC lithi kumele uZulu akhumisane umlotha abambane ukuze enelise ukunqoba ibandla le-ZANU-PF.
Sithi thina sithanda ukubeka mhlophe ukuthi asibindani lamanye ama-opposition, mbemancinyani, mbemakhulu, mbemadala.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla umthethwandaba weConstitutional Court ukhangelelwe ukwahlulela udaba lokuphikisa uhlelo lwe-delimitation olwethulwa ngumkhokheli webandla le-MDCT uMnumzana Douglas Monzora. Nxa umthethwandaba ungabona lolu daba lulesisindo, ukhetho oluzayo lulakho ukudluliselwa phambili. UMonzora uthi uhlelo lwe-delimitation alwenziwanga kuhle njengalokho okwathiwo ngamanye amakhomishina ekhomishini yezokhetho eyeZEC ayisikhombisa angavumelananga lalolu hlelo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulu asambeni.
Ukhetho soludumela emansumpeni kodwa ibandla le-CCC lokhe lingakakhethi abazalimela. Leli bandla liqale uhlelo lwalo lokukhetha okuthiwa abantu bazakhethwa emphakathini ngenyanga edluleyo. UZulu sele ephethe owangaphansi ngemva kokuba omunye wabakade ekhethiwe uMnumzana Sindiso Mazibisa ethe ukhethwe lanxa ubengasolunga lebandla le-CCC, ngakho kamukeli ukukhethwa lokhu. Sixoxele siphathamandla sebandla le-CCC uMnumzana Sengezo Chabangu, saqala ukumbuza ukuthi luhamba njani uhlelo lokukhetha.
Asonto emangalisayo ngoba wonke umuntu uyawenza amaphutha, kodwa owakathesi njengebandla njengohlelo olutsha siyazigqaja njalo siyazincoma ukuthi siqale into entsha, saqala lohlelo olutsha solukhiphile inkokheli. So thina sesifikile lapho esesifike khona, kwezinye izindawo soluphuthile, kwezinye izindawo kakalukaphuthi, kodwa sisuthusekile ngendlela ohambe ngayo. Ngakho lanxa kulamaphutha esiwabonayo esizakwanisa ukuthi these are housekeeping issues esizakwanisa ukuthi sizikhulumisane ngazo ukuthi zilungiswe, ukwenzela ukuthi into yethu ibe yinto ele esikhangela ngezinga elingaphezulu.
Sizwe kuthiwa bakhona abanye abakhethwayo abafana loMnumzana Sindiso Mazibisa abathi bona bakhethwe bengasomalunga ebandla, kungakuhamba njani njani njalo ungasitshela ukuthi likulungisa njani lokho
uSindiso Mazibisa ngiyamhlonipha kakhulu ligqwetha indoda emele kakhulu iBulawayo iactivist lingamkhumbula kuhle uSindiso Mazibisa wayelilunga leMDC wakhontesta under iMDC eyayikhokhelwa ngalesena sikhathi uProfessor Welshman Ncube singakafomi MDC Alliance so uSindiso ube lilunga lomzabalazo ngakufaka ngaleyo ndlela ube ngeke simkhiphe ukuthi ulilunga lomzabalazo lokho asingeke sivumelane lakho engabe engazange waba lilunga le Triple C ngoba into entsha efonyiweyo kodwa wanominethwa ngabantu ngoba wayengasoke ale nxa abantu sebemnominethile ngoba babekwazi ukuthi laba abantu bemnominetha uSindiso lilunga lomzabalazo okhangelele ukuthi abise inguquko elizweni laseZimbabwe ngalokho bamnominetha ninto eyodwa ehlukeneyo kulokuvuma inomination so ukuvuma inomination kumbe ukwala inomination bese ukuye like anybody else ukuthi engala ngezizathu zakhe azifakileyo hatshi ukuthi bengasolunga lomzabalazo ube lilunga lomzabalazo ngiyakhumbula sisigijima sisonke ngiyakhumbula sisenza ama forums sisonke sishare same platforms kuma debate kusese laBulawayo agenda uSindiso ube lilunga lemzabalazo ofuna ukuguqula akula muntu ongayenza iphutha nanguyana uProfessor Love Momaduku uke walenza iphutha wadirejestwa wakhitshwa okuthini amele abantu so lanxa lokho kwenza isehlakalo esinjalo sayehlela umfowethu njengoSindiso Mazibisa akumelanga kwahlu kube lihlazo
lo ke ngumnumzana Sengezo Chabangu isiphathamandla sebandla lesisisi ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eBulawayo
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote lenkomo
Asambeni madoda siyovota
Uhulumende weBotswana uthi akasuze angezelele iholo lezisebenzi ezendlini eziphiwa iholo elingaphansi kwamadola eMelika alikhulu ngenyanga i-$100. Okuningi asikuzweni kuntathele izindaba yethu umqondisi Dube eseGaborone kwele Botswana.
Umphathintambo obona ngendaba zezisebenzi kwele Botswana unkosikazi Anna Mukhethi uthi uhulumende wakhe asoke ayengeze iholo lezisebenzi zezindlini okwakhathesi iholo leli lime kumapula adlula nje unkulungwane yodwa 1,084 pula okuyimali engaphansi kwekhulu lamadola emelika Mukhethi uthi isizathu sokuthi uhulumende wakhe engakhuphula iholo ukuthi abasebenza endlini ngabala ndleko eningi efana lokubhadala lapho abahlala khona kanye lokuthenga ukudla
udirisa motakasi wamolapeng khaduyele rente khaduyele motakasi
ababhadali irent abathengi kudla abathengi amandla kagetsi lokhu kutsho ukuthi iholo labo alilandleko eziningi
kodwa inkulumo kamukhethi isolwe ngabamabandla ezombusazi waphikisayo kwele Botswana besithi abasebenza ezindlini labo banezinye indleko ngakho kumele iholo labo likhuphulwe omama abezimbabwe abasebotswana bafala lo nkosikazi Bonganang Mdlongwa labo bayayilisola inyathela lokuthi kungakhwezwa iholo
vele yona indlela umama lo akhuluma ngayo yiyo ebonisa ukuthi abantu basebunzima baphila nzima abantu bayagcilazwa ezindlini lapha ngenxa yokuthi umuntu iyabe umsebenza nxa evele wathi ufuna umuntu we stay in kumele abekwazi ukuthi uvele uzosebenzisa amanzi akhe uzosebenzisa amagetsi akhe sile family sile mizi konke okwenzakala emzini wakhe akwenza emzini wakhe yena ngemali ephezulu ayiholayo thina sikwenza ngemali yona le encane abasinikeza yona
uqhubeke SCT kunzima ezindlini ngoba uphiwa imisebenzi eminingi kodwa iholo lilodwa njalo li phansi.
Njalo futhi imisebenzi yakhona uthola ukuthi uyabuqhathela imisebenzi stay in ukuthi kuthiwe uzosebenza abantwana kodwa uzathola ukuthi sokufuywa lenkukhu ngokuthi wena uvela ngaphandle kwelizwe iningi labantu abasebenza ezindlini abavela phandle kwelizwe njalo i stay in umuntu ovela phandle kwelizwe ngeke afika afuna indlu yokurent ngaleyo mali angabhadala irent angeke abhadale irent aba appreciate batshengisa ukuthi aba appreciate lokho esibenzela khona abantu labo
le yimbono njalo eka nkosazana sinikiwe Ncube ohlala eGaborone othi kulokuncindezelwa kwabanye abasebenza ezindlini.
Don loba kunjalo mnewethu, umuntu phela ekhaya le uyabebhadala irent. Ele umntwana efunda, abantwana babe befunda. Ubhadala irent abantwana bayafunda, i-1000 is not going to be enough. Phela umuntu lona imali uyabesebenza ukuthi ahambise yonke imali ekhaya, akula mali asala layo.
Ukhala ngokuthi umama abasebenza gadalala kodwa iholo lingahambelani lo msebenzi.
Uyakutshela ukuthi ngikhangele umntwana, ngiwatshe, ngigezise, ngipheke, ngikline endlini. Bona okwabo yikufika bedinga ukudla. So umsebenzi wonke lo ukhangelwe umuntu enalo okuthiwa holy 1 point something yena leyo. Imali le incane kakhulu. Bona ungananzelela bona abantu besole nabafuni futhi imisebenzi yezindlini.
Udaba lolu kade lufike edalela ephalamende lapho amalunga amabandla aphikisayo aswele kakhulu isiphatho sabasebenza ezindlini, ikakhulu iholo labo. Bathi uhulumende kumele azame ukukhupha iholo lekumapula ayinkulungwane lengxenye i-1500 uma kuthiwa osebenza endlini uhola imali encane. Abanye abeZimbabwe bayesaba ukuyabika kwabomthetho uma bengaphathwa kahle ngoba bengelancwadi zokuhlala kumbe ukusebenza kwele Botswana. Ngumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 Sabron kwele Botswana.
Ivandla le-CCC lithi kumele uZulu wesigaba seMandebeleni akhumisane umlotha abambane ukuze enelise ukunqoba ibandla le-ZANU-PF. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla, uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda, uthi abantu ikakhulu abesigaba seMandebeleni bayaxophana kakhulu betshelana amagama ngoba bengamabandla atshiyeneyo. Umafa utshele Studio 7 ukuthi kumele abantu balesi sigaba behlise umoya ukuze badonse ndawonye kulokuhlala besolana bethukana.
Mahlabe Zulu, ibandla labantu iCitizen Coalition for Change ethungamela ngubaba uAdolf Chamisa sithi sifuna ukuqondisa indaba ezihluphayo esingathi ngumhlahlandlela we-2023 elections. Okokuqala, sifuna ukuchasisa ukuthi cha, ama-opposition political parties wonke ayafanana ngoba abindana le-ZANU-PF. Okwesibili, sithi thina sithanda ukubeka mhlophe ukuthi asibindani lamanye ama-opposition, mbe mancinyani, mbe makhulu, mbe madala. Ama-opposition wonke siyawaphakamisa, sisithi injongo yabo bafuna ukubindana le-ZANU bayikhuphe constitutional. Kumbe ngama-opposition akuma-ward, akuma-constituencies, akuma-regions, thina sithi injongo yabo lathi iyafanana ngoba i-objective noma esifuna ukufeza yikukhupha iZANU embusweni. Ngalokho sibona kungani siqeda isikhathi sithethisana, sibindana, sikhozana, singalalela ama-radio, sibona ngani ngapha ngakithi sikhozana nsuku zonke uma siphiwe ithuba lokukhuluma i-Studio 7. Ungakhali singalalela same section uhlelo esishoneni aba alukuhlozana njengamabandla aphikisayo bonke baqondana le-ZANU-PF. Anzake ngizwe ngitsho kwenye ilanga besithi lo lalo kalunganga, lo lalo baphonguthi bonke ncatsha i-ZANU-PF yiyo esibulale umbuso ukukhululeka lenotho yethu. Ngapha siyalalela nsuku zonke kuradio yabantu i-Studio 7 esipha ithuba ukuthi lathi sikhulume yikuya ngisa sana. Sithi njengebandla mayuyu ayilale ngenxeba kulezigwenqa zomlomo, yikho sonke siyafanana. Asitshintshenini sibone ukuthi amabandla angapha esintwini akhuluma limulunye, sibe sesithatha amanye amabandla avela kwamanye ama-regions sikhulume lawo, sibone ukuthi singabamba njani. Iqaba leli likhulu kakhulu.
Kahle kahle kuyini okubangele ukuthi lethule lumbiko?
Ngoba mbona ngani isikhathi esiningi ukuthi sihlale phansi sifeze umzabalazo ukuthi singabamba kanjani ikuhoza. Mina engikhulumela ibandla labantu i-CCC sithi singabantu banye, sile njongo yinye, sihlupheka sonke, akula muntu esintwini ongazange ebulawe isihlobo igugurawundi. Ngalokho asibambanisaneni kwenzela ukuthi apho sivota singa ayiwinisi iZANU-PF. Sibona kwezinye indawo ngo-2018 iZANU-PF yayiluze 15 constituencies, kodwa ngenxa yengxabano esilayo yagcina isiwina yona ile minority. Ngalokho sikubonile enkayi-South, sakubona kubulawayo South lezinye izindawo lezo ukuthi singahlanganisa lapho esesine-two candidates noma esine esadabulana ngamabandla ethu e-opposition, iZANU yayile minority kodwa yagcina iwina.
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi amapholisa eMasvingo abophe amadoda amabili uNelson Matsange loFrank Dirivani abacatshengelwa ukuthi badala amacala obusela lobugebengu adlula amachumi amabili lanhlanu 25 kulesi sigaba. Iphephandaba lobulembu be-internet leZimlife.com lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wahlangana losibalukhulu womanyano we-Commonwealth unkosazana Patricia Scotland kweleNgilandi, wamtshela ukuthi kumele aqale alungise udaba lwelungelo loluntu andubana eleZimbabwe libuyiselwe kumanyano we-Commonwealth. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani, ngiyabingelela endlunkulu esenzakithi Mandibele. Cela sizakithi sihlanganeni, siyahlupheka bafowethu, odadewethu bazala abazinzakayo bayahlupheka, sihlanganeni madoda. Becela ngosehlisayo undodana Evans umzulu kumasuza phansi ejoloji, cela umthokazi uhlangane konabele.
Ngise-Studio 7 sakubona Mseka Sakazi, igama lami ngubeauty Moyo. Ngicela usizo ngesizalwane saseZimbabwe, ngablokhele i-ID yami, so ngicela usizo lokuthi inga-unblockwa njani ngoba kudala ngilokho ngilwisa ngena lapha e-police station kodwa usizo kanilutholi. Ngicela usizo.
Gum shalele. Siyabonga bantu bakithi, siyabonga. Into nje engiyibongayo, ngibonga lina Studio 7 ngokusisakazela day and night ukuthi sazi ukuthi vele singaphi, siyaphi, sisuka lapha siyanga. Engikucela nje ukuthi abantu beke belahle lolu siko lokuthiwa olwe division lokuthethisana. Vele noma ungathethisana noma ungayenzani, akula nto ozayiyakha. Into eyakhayo imoya emibi ukuthi bebulalane, imoya emibi ukuthi abantu bengazwani. Into efunekayo laphana ekhaya ikukhipha iZANU-PF, not ukukhipha amashoni. No, i-translation yethu ithi kufanele ukukhitshwe iZANU, yiyo ecindezela ilizwe. Amashoni hhayi ayisiwo wonke, asehlukaniseni. Noma ungathi mina ngilishona kulungile ngoba umuntu kaNkulunkulu. Into engikhala ngayo yena lokuthi abantu siyayehluleka ukuthi sikhulume into e-straight ukuthi ukhulume into ejekileyo. Ngiyacela nje ukuthi bantu ake silandeleni amasiko, siyazi into eyindlela. Ungathatha ukuthethela kwenyoni, angikwazi ukuthi uzakulungisana ngoba uyabe usuthethe usiko lwento ongayaziyo ukuthi uhambe usithi wena uyilokhu, wena uyilokhu ongayisiyo umuntu ngubani. All people were done by God. Thank you very much. Thank you.
Salibonani basakazi we-Studio 7, ngiyalibingelela labalaleli, sibe sesithi congratulations kumayelo movement abawinileyo laba bathe badliwa lengalahle imbeleko ngokufela sichayela omama ihlomba omama bangenile ngobuningi liqine makhosikazi amahle hayi omama nxa besenza so kuyajabulisa liqine kakhulu phela lisebenzele iphathi ukuze siwini kakhulu ngapha emathabheleni hayi emashonaland sebebhildize lo gift lingabesabeli bona umnanga ke ngaqambiso iday yokhetha aliyakwazi ukuthi vele ezimbabwe sikaze silanda ama-elections kuze kugcine sokusiyavota abantu bengakwazi ukuthi bavota nini kusemnyameni luvalo uzamile umnanga kokhampeni emashonaland bazama ukufaka ama-primary azo bathi bona kule 87,000 ama-sales so bakwazi phakathi kwe-87,000 ama-sales izanu p f ile 3.5 billion abantu kulawo ma-sales bathe bevota kathesi kuma-primary babona abantu abavotile abafike yona 50,000 so konke khona lokho izinto ezimshayisa ngekhanda qina nini lani emathabhelileni lenjenje emashonaland abangasavumi nje lizanu p f noma ezalufaka lolu langa lokhethwe sadicide ukuthi yenze njani njengoba siyeza ukuthi ifazi le ethunyiwe banikwe 10 billion ukuthi behambe bekhampenele izanu p f ama-cio so liyakwazi lani ukusebenza kwama-cio so nxa belingenele emzini yenu dobby document nanzelele ukuphendula linanzelele vele into eziningi kakhulu ngoba liyabe lingakwazi ukuthi bangena besenzani ngoba bangena belabantu bezanu p f elibaziyo so nalabe lingakwazi laba abanye elingabaziyo ngama-cio ngoba bephinkalakatha imali lani liyakwazi ukuthi imali empane yesoda asiqine nini singathengisani emathabhelelendi bakithi sifile kwakwana ngegugurawundi kathesa kubanjwani abantu bekhiphe izanu p f ngiyabona
basakazi livuka njani studio 7 abantu bakithi kumele bathulise ulwazi ngobungozi bezanu kakhulu emakhaya kumele batholise ulwazi olugcweleyo ukuthi balalele ilokhu zeninews zefeki lezi ezezanu lezi i-ZBC ma usizowuthiwa umsifemily kamgabe bale maplazi asuka 21 usunanzelele ukuthi u-Ian Smith kungenzeka ukuthi wayele plazi eli-1 iplazi eli-1 lelo uthole ukuthi laliseza ngcono lilethela abantu ukudla
sanibonani ku-studio 7 asakazi bethu bonke nabalaleli be-studio 7 bona ibulisayo-ke lapha ngomdala uKhumalo ngilani egoli bakwenu hayi engingakho-ke namhla lapha yile uma ekhulunywa ngulusisi ohlele ikhuluma lapho ku-studio 7 maviki wonke ethi yena lo nyaka i-CCC ifuna ukuthi igcwalise ama-candidates amashona imathebhelelendi yonke jikelele hhayi lokho-ke akumangalisi yindlela vele i-CCC esebenza ngakhona uyona imithetho yayo amandebeli iyawazonda awuboni ngitsho nemihlanganweni yayo ye-CCC abantu abafana nabo-welshman ncube lezinye ikhulu zamandebeli sebakhetha ukuthi akhulume emhlanganweni ye-CCC angathi uyasukuma uthi uyakhuluma u-Welshman Ncube bamlengise bamnikize kodwa kungakhuluma abantu abafana labo Kambalani abantu abafana labo Magalela Mafa noma uBiti bayalalelwa abantu abafana labantu besindebeleni ma bekhuluma emhlanganweni ye-CCC bathathwa njengabantu abangaphelelanga emakhanda asimangathi thina yenye indlela yokuzama ukuletha igugurawundi ngenye indlela lakucindezelwa thina kodwa la khonokho kuzehlula ngoba la i-ground yehluleke ukuthi babulala amandebeli iwaqeda sasicabanga ukuthi izabaqeda abantu kodwa unkulunkulu ekhona abantu bonke bakhona siyabonga
studio 7 nenja hhayi siyamuzwa ujoseph chuma uthi abantu babothi ubaba umnangagwa bengamani bethu umnangagwa hhayi kuzanu phefu kakithi siyazi ukuthi vele umnangagwa mayeke waphuma elizweni wayaphandle okusalayo ma ebuya fuze abaholi bethu esibathembileyo abendlu kamthwakazi obaba uGawule nabojoseph Chuma bekhulume into engekhoyo alikho ibandla okuthiwa liyahlala lona lingelenza kuhle kokuphela lingakaze besolane siyaye sibone khona la kubo-South Africa abantu be-ANC eliyili bandla elibusayo yibo abaqala ukuzisola bona yibo abaqala ukubambana ama-mistake bona yibo abaqala ukubamba u-president i-mistake bona engakabanjwa ngamabandla aphikisayo bevele bemtshela ukuthi ma that's why ubona ama-president amaningi e-South Africa vele ma engenzi kahle kabalindi ukuthi ezeze kukhutshwe yibandla eliphikisayo bona abebandla lelo elibusayo bayamkhipha kodwa kwezimbabwe yikuthi ezimbabwe omunye lomunye ucabangela isisu sakhe bantu kekho ocabangela ilizwe ngabe bakhona abacabangela ilizwe vele ngabe akukho lokho esikubona kuyenzakala
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amapholisa edolobheni le-Allen esigabeni se-Texas aseveze igama lomuntu obulele odubule wabulala abantu abayithoba minwembili emall okuthiwa nguMauricio Garcia. UGarcia ubele minyaka yokuzalwa ngamachumi amathathu lantathu laye wadutshulwa ngamapholisa wafa. Kuthi ngesonto kulabantu abayithoba minwembili abafileyo ngemva kokuba imota ebitshayelwa ngesicubu ingenele abantu yabageca. Umtshayeli ongakavezwa igama kumbe injongo yakhe yokwenza lesi sihluku ubikwa laye elimele, njalo usesibhedlela. Kwelunye udaba lwezemelika, ucwaningo olusanda kwenziwa luveza ukuba wayengumongameli umnumzana Donald Trump ulakho kunqoba umongameli Joe Biden. Ucubungo lalolu daba ke sizwe ingxoxo esiyenze lomnumzana Dan Moyo.
Well, ama Republican, I think bona vele mthetho wabo ba confused. Okokuqala sizobona besiba banengi be challenger i presidential ama primaries e presidential. Sakubona kusenzeka ngo 2016 lapha babe fika around 24 and all they did was one letter u Trump ukuthi abe nguye ogcina isika yi nominee ama Republicans. Siyababona njalo futhi bephinda bekwenza futhi khona lokho ukuthi why be fundi ngani asazi ibase yona ikhanya ungathi ilokhu iqinile ngokufuna uTrump. So laba abanye abaningi laba okuzoyenza nje ukuthi bazodiluta ivote yama-primaries uTrump agcine winner futhi ngoba besehluleke ukuthi bazwisisane badinge i-candidate eyi-one abavumelana ngayo wonke i-challenge uDonald Trump. Yiyo mina nje indlela engibona abangaba le ndlela yokuthi kube lenye inominee engayisiyo uTrump, ngoba kungaba nguTrump vele uBiden uyawina futhi ngoba abantu vele uTrump abamfuni ngoba watshengi ukuthi i-leadership yakhe yayisihambisa ilizwe ku-direction erongo kakhulu, i-isolationist direction, lapho i-United States yayisiluza yayisilahlekelwa ngamandla elawo umhlaba wonke jikelele.
Kona kuma-Republicans ubona ngani ozaphuma abe nguye ozancintisa engaba engubani, njengoba kwakathesi siyabona ukubana umnumzana Donald Trump nguye okhokhelayo kodwa ukhanya olendubo zakhe ezimbalwa ezingagcina zibangela ukuthi engancintisi. Ubona njani wena lo?
Khona manje engingathi ngama top contenders esiwabonayo nguye uDonald Trump bese ukusiza uDeSantis, I think bese ukusiza lo governor weNew Jersey lo okuthiwa nguSununu, uVice President Pence laye ukhona kulawo bantu abaphezulu esikhangele ukuthi bazocontesta ama primaries awama Republicans. Kodwa esikwaziyo ukuthi i-base yama-Republicans ilokhu igcizelele itenta ku-Trump, and kuzo need ukuthi la amanye ama-Republicans ahlakaniphe ukuthi bawine against uTrump. Siyazi ukuthi uTrump njengoba usisho ulendubo zakhe eziningi, ulamacala amaningi athethwayo khona manje ezinkantolo ezihlukeneyo. Ulecala eGeorgia lapho ayethesa icala lokuzama ukutshontsha ama-elections ka-2020, ulecala eNew York aletheswayo olodaba lwamabhizinisi akhe, ulecala elinye esilizwayo lokudlwangula aletheswayo khona manje lisemakhothi njengoba sikhuluma. So uTrump eventually amacala layo amshu ukuthi elinye lakhona lizonamathela and kuzoba nzima ukuthi acontest. Kodwa in the meantime ama-Republicans ibase yabo ilokhu ibehind uTrump, so sizobona ukuthi azohlakanipha yini amanye ama-challengers la, especially uDeSantis ungathi nguye ongathi ule chance kakhulu ukudlula abanye. So sizobona ukuthi bazohlakanipha yini ba-unite on i-one candidate ezo challenge uTrump, hayi ukuthi bangene bebaningi befika ama-20 something.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo, ingcwethi ecubungula izombusazwe obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseVirginia ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko ebezikhokhela. ukhetho soludumela emansumpeni kodwa ibandla lesisi lokhe lingakakhethi abazalimela. Uhulumende weLebotswana uthi akasoze angezelele iholo labasebenza ezendlini abaphiwa imali engaphansi kwamadola eMelika alikhulu ngenyanga. Silugciba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu, lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama nguChris Gande.